Hayi, umcwaningi lo ophumileyo usithi uTrump nguye okhokhelayo abakhankasayo for i-election eka-2024 for the Republican Party akuzwisiseki, ngoba siyakwazi ukuthi abantu abaningi bakhangela izinto eziningi lapha e-America mabe dinga umuntu ozabe nguye ozabusa ilizwe. But kathesi sithi ngesilungu uTrump is defying all the statistics ezakudala about choosing a leader. Into engiyibonayo ngathiwa izamhlupha despite the fact yokuthi uphambili ngama-points amaningi from his second person uDeSantis, and I think uku-57% uDeSantis uku-19% khonapho.
Nxa sikhangela abanye abafuna ukuncintisa ikakhulu onguye omlandelayo umnumzana DeSantis, siyabona ukubana laye ukhatshana kulo Trump. Kodwa uTrump ulamacala lawa wethezwayo, ubona njani udaba lolu? Ubona ungani kuzagcina na kubangela ukuthi uTrump engatholi usekelo ngenxa yamacala akhe?
I think into ekhangelekayo is abantu abaningi abanjengabantu besilungu lapha babona ngathiwa uTrump wayekhangelela i-America ngokwayo, ingancedisi amanye amazwe like okwenziwa ngamademokrat ukuthi ayahamba ayincedisa i-Ukraine lamanye amazwe abanike izimali and all this other stuff. So mbona abantu be-America i-majority abelungu bafuna uTrump ukuthi aphenduke lo mbusazo wakhe oku-empower abantu balapha abesilungu. Singakhangela ukuthi amacala akhe azamphambanisa ngapi. Mina mbona ngathiwa maso kuchaywa ama-primaries next year ngabo-March khonapho, yikho sizabona khona iqiniso, ngoba siyabona ukuthi ama-polling lawa aphumayo it's a variation of like 1,000 to 2,000 people. So sizabona ukuthi i-America yonke ivumelana labantu bona labo yini. Enye into esizayibona is ukuthi amacala akhe asezangena enkantolo. So kuyabe sokuhamba ngakuthiwa kuhamba njani khona ngale, bazambopha yini, bamfake ejele yini, and then sibona ukuthi kuzahamba njani. Another demographic ekumele siyikhangele is the independent. I-independent vote e-America hiyo e-decidayo umuntu ongena e-White House. So kathesi sibona ukuthi i-head to head between uTrump lo Biden is 1 percentage point, 47-46. So kuyabe sokufana la last time u-2020 owadliwa khona by a few percentage points ama-independent lama suburban women college educated. Yikho kuyabe sokule mehluko, ngoba abafuni bona. And then i-platform yama-Republicans anti-abortion, anti-immigration, njani njani, sizabona ukuthi iyabe sibanceda njani sokukhankaswa next year.